yazi empilweni kulamanye ama problems ukuthi umuntu ngeze kutshela udubo lwakhe. So yeah, uyacabanga ukuthengi akulanto enjalo eyenzakalayo. Then I think ngomunye wabantu engangabhelivi amanye ama-problems akhulunywa ngabantu ukuthi kukhona izinto ezinjalo ezenzakalayo. But ngendaba eyokuba disparate yokuthi umuntu uyabe sedubeke kakhulu uze ahambe siyadinga uncedo singathi ezinkonzweni ezithiyeneyo. Esefika khona ngale ngendaba yokuthi udubeke kakhulu kumbe uyasindwa kakhulu ludubo lakhe, usuka kwesinye isikhathi engasayasebenzisa iy'ngqondo zakhe ukuthi abone ukuthi okunye okusimple and straightforward ukuthi hhayi lapha nxa sokunje lokhu ukuthi akusese yikho. So ngendaba nale yokuba desperate abantu babe sephonge ukukholwa noma kuyini abakubonayo. And I think indaba iyabe ingeyokuthi ukukholwa khonokho kungokokuthi udubo lakhe liphangise ukuphela. So yikho at times libona ukuthi abanye bazahamba ebhodi usebhodi ama-church amaningi qanjelwa amanga kumbe etshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngesikhathi esebona ukuthi useqeda isikhathi esiningi njalo useqeda imali eningi. Yikho lapha agcina secabanga khona straight ukuthi kude but lapha asembhodi kuzonke indawo lezi ngazama ukwenza konke abakuthoyo kodwa akukho kuphumayo. Yikho lapha ababona khona but ngesikhathi singathi esesele mali yakhona uyabe ephongukukhipha imali ephongukubhadala abantu alethi imali nje lethi imali nje. I think indaba i-desperation ekuthi uduba yabe nalo luphangisa ukuphela.
Kodwa khona akukho yini ukuthi okunye kungamafutha kumbe amanzi nje asebenzele abanye, ngoba siyasiza ukuthi abanye kuthiwa uthandazelwe kumbe ngamafutha yini wagcoba waya ku-interview umsebenzi wawuthola.
Yeah. Mina ngifunga mbamanga sengihambe umsebenzi wami usombhodiseke ngafika-ke ezinkonzweni eziningi kakhulu. Ye, abantu bazakutshela khonokho but njengomuntu olengqondo esisebenzayo kumele okunye lawo uzame ukusebenzisa iy'ngqondo zakho uzibonele. Kunokunye okwanisa ukubona ukuthi lokhu ka kuyakwanisa ukuthi umuntu aqambe amanga ukuthi ikhona okwenzakalayo. Nga kuyenzakala izinto ezi-practical ozibonayo lawo sifike ukuthi hhayi singathi kumbe umuntu ofikile kubonakala ukuthi shuwa lo udoctor usetifayile ukuthi umuntu lo usefile and umuntu lo ufile ngekumbe ukhiphe emotiary sibili ekhulekele bese vuka hayi cha kunjalo sibili kuyabe kuyinto ebambekayo njalo-ke ekhulekayo. So abantu khonokho kokuthi ngokuzayo othe lokhu kuhambe so most of these people they are into business abakudinga imali and they can do anything ukuthenga abantu ukuthi bayalizo esikhaliyenze so liyenze so and then kube sokusiba lokunye okokuthi uyabona la wesibili ukuthi ha kodwa lezi izimanga lezi sibili kuyini okwenzakalayo. Uyahamba enkonzweni ubona sibili ukuthi umuntu lo ubegula kumbe egula ngengqondo and ngumuntu waziwayo lapho ahlala khona ukuthi vele beyazi ukuthi umuntu lo ugule ngengqondo. Lapha sengikhuluma indaba engayibonayo ngamehlwane umuntu leyo besekhulekela besengiya leyana abayithi i-back to sender ukuthi umuntu lowo kade gula umuntu wamgulisayo kumbe nxa kukuthi waguliswa umuntu akubuyele kuye. Ubuse ubona umuntu abuye ihamba leyo ngubaba wamzalayo usenguye useqalisa ukulahla ingqondo. Ubona umuntu sibili setshintshile sedobhu idoti esihle senza lokho. Ye, siyakubona kwenzakala but at the end of the day I think okuqakathekile isosi power amandla la yenze lokhu ngamandla kaNkulunkulu yini kumbe umuntu yena lo yenze lokhu usebenzisa amandla athi. So at the end of the day abantu bengabona izimango yezinto sebephonge ukukholwa sebelande ukuthi hayishiwa kodwa lo yesu yamazi imbonile but like lazama ukuthi linandela ukuthi amandla asetshenziswayo ngamandla kaNkulunkulu i-source of power.
Okunye esikunanzelelayo sibona ungani abakholwa kakhulu okwenzakalayo lokhu ngabantu besifazane kungakubangelwa kuyini khona?
La madoda yakhona bakhona sibili abadoda lawa hhayi kulezi nsuku hambani ezinkonzweni lezi libona ukuthi baningi njani ngoba namadoda akhona ngakhola kakhulu. I think abantu abesifazane ya bakhola kakhulu ngoba I think nxa sikhangeleke inhlalakahle ezindlini kuma-marriages nxa kuyindaba yonaleyo I think kwasukusela evele kudala lasendulo umama babeyaziwa ukuthi hhayi ibabahamba besiyadinga ozwana mina ukuthi anikubaba ukuthi indlu yakhe ibe right behlalisane kuhle. I think ikho lokho iyabe indaba yokuthi ucabanga ukuthi engahamba kumbe ngenza lokhu uzahlala kuhle endlini and yet okunye u-simple and straight forward enxa umama endlini supha nalo baba nxa ukwazi ukuthanyela ukwazi ukugida funa ukuthi ulungisise khonokho but ungabona ubaba sesehlupha sekwenyanya sehamba kwabanye abafazi abagezayo abanje wena usuhamba ngezinkonzo ento ey'dinga-ke ukuthi yini kwake singalawo mafutha kade lisa wathu ikhulekela abanye utshela ukuthi baya leshedi kababa endethu ezinye izinto zisimbu khona kwakade sakuthi ukuthi uFacebook usebenzi ngono ukuthi bonke ubaba kuyina ukubalekela endlini uzama ukuthi wena ukuthi uphambanisa ngapho lo sisi kulokuthi uhambe uyedinga nga iproblem yama-miracles iyephambanisa abantu these days eyama-miracles kanti ngiyahamba ngalemkhuleko enxa ngamatshi ngamanzi kumbe ngamafutha ngafika ngisebenzise izinto zizaphonga ukuthi ukuba bebesentanda but still nxa wajezi ungenzini akuthi yinje kuyabe kulokhu kunjani.